Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mtwaka zomu se ola mugela emoyeni ngenjabulo ngomvulo msaka 14 kumpandula 2020 nguntunga milinkumo endabeni zekuseni lamhlanje. Ugatsha lwezempilakahle luthi akula muntu obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa ababanje umkhuhlane lo baphose bangene kumajumi amabili.
Kuzaba lomthelela kuyo i-ANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
So kuqhamuke ukungavumelani kuhulumende wele South Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Ramaphosa eziphethe ngayo udaba lweZimbabwe.
Ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukaNkadzimure akula ngitsho nje namkhondo owodwa.
Umkhokeli wezinasu utakudzwa Nkadzimure obotshelwe ukutshengisela phezu kodaba lokuthunjwa kukaTawanda Motshehiwa uzamiswa enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempilakahle luthi akekho obulawe yi-coronavirus eZimbabwe izolo, kodwa kulabantu abalitshumi lasishiyangalombili 18 ababanjwe lumkhuhlane. Lokhu kukhweze inani lasebefunyenwe belomkhuhlane lo selokhu waqhamukayo laya ku-7,526. Asebesindile bona bakhwele ngabathathu baya ku-5,678. Lokhu kutsho ukuthi abalokhu begula bangu-1,624. Asebefile bona bangu-224. Ezwekazi le-Afrika umkhuhlane lo usuhlasele abantu abangu 1,347,544 njalo wabulala abangu 32,527. Ngokutsho kwenhlanganiso ye-Africa Centers for Disease Control and Prevention, emhlabeni jikelele khona isibhedlela se-John Hopkins sithi usubulele abangu 921,698 njalo wahlasela abangu 28,855,994. Kukanya sokuqhamuke ukungavumelani phakathi kukahulumende wakwele South Africa ngendlela izithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa eziphathe ngayo udaba lweZimbabwe kuhambo lwazo eHarare neviki edluleyo. Izithunywa lezi ezazikhokelwa ngunobhala jikelele webandla elibusayo ele-ANC umnumzana Ace Mahashule zaquba umhlangano leziphathamandla zeZANU-PF zaphuma sezihlabela ingoma ethi akulahlupho oludinga isisombululo esiphuthumayo eZimbabwe, i-national crisis ngesiNgisi. Lanxa uMahashule ngokwakhe wayekutshilo phambilini kwalomhlangano ukuthi kule crisis eZimbabwe emele ilungisiswe. Izolo ibandla leSouth African Communist Party lona elikumanyano obusayo kwele South Africa ogoqela ibandla le-ANC lenhlanganiso yeKosatu ledule umbiko lisehlukana lamazwi equla likaRamaphosa. Unopala jikelele waleli bandla umnumzana Blade Nzimande ongumphathi ntambo njalo wezemfundo utshele umsakazo weSABC ukuthi labo abathi akulahlupho eZimbabwe babalekela iqiniso. UNzimande uthe iCentral Committee yebandla lakhe ihlangene yavumelana ukuthi kulohlupho oludinga ukungenela kwele South Africa kuleli ngoba inkinga ezikhona ziphazamisa ilizwe lakhe. Uthe njalo ukugcwala kwesizalwane seZimbabwe kulelo lizwe zidinga impilo engcono kukhomba ukuthi kulodubo lapho ezivela khona. Ngakho uNzimande uthe bafuna iSADC le-African Union zingenele kudaba lweZimbabwe. Amazwi yakhe aza ngesikhathi iqula likaRamaphosa lisithi lizabuyela eHarare ukuyahlangana lamabandla aphikisayo. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Kuyakhuthaza kakhulu ukuthi kulabantu abanjengomnumzana uBlade Nzimande okhuluma iqiniso, ongaboni izinto njengalokho izanu ibona, obona izinto njengalokho abantu beZimbabwe abaphakathi kosizi bebona, ukuthi lizwe leZimbabwe liphakathi kwenkinga, liphakathi kosizi, abantu baphakathi kokuhlupheka, amalungelo abo kahle nitshwa kakuhle nitshwa isisekelo sombuso iconstitution. Akula msebenzi, akula mpilo vele. Lokho kulomthelela eBotswana, eSouth Africa, eMozambique, eZambia, kulomthelela kuSadiki, kulomthelela eAfrika. Kudinga ukuthi kusukunyelwe kulungiswe masinyane. Hayi ukuthi kulandelwe izanu PF ukuthi ibiloki itshela abantu ukuthi kakula nkinga, inkinga ikhona. Idinga ukuthi bayisukumele, bayilungise. Ngakho ukukhuluma kwakhe uBlade Nzimande kuyakhuthaza abantu beZimbabwe abalwela amalungelo abo, abalwela ilizwe libuswa kahle. Kanti ke njalo kuzaba lomthelela kuyo iANC ukuthi iguqule indlela ebona ngayo izinto.
Amazwi kaNzimande Ncube ubona eletha inguquko yini mhlawumbe kundlela ubaba uRamaphosa aphatha ngayo udaba lweZimbabwe?
Angiboni inguquko ezaba khona ekwenzeni kukababa uRamaphosa uPresident weSouth Africa. Ngibona sengathi kuzaqhubeka khona lokhuyane sakubona ngesikhathi sikaThabo Mbeki, ubaba uThabo Mbeki uPresident weSouth Africa ngalesi yasikhathi okokhwa idiplomacy. Bazabe bethayelana ucingo, bethumelana ama WhatsApp, kodwa kasoze sikubone sekuyinto ngempela esukunyelwayo iSouth Africa. Kuzaxoxwa, kuxoxwe, kuxoxwe, iZimbabwe izaba phakathi kohlupho, phakathi kohlupho. Upho izizikhulule yona. Akula muntu ozavela kwenye indawo ozakhulula abantu beZimbabwe. Bangathalaza yonke indawo, bathalaza umhlaba wonke, basole uRamaphosa, basole ubani, kumele bazisole bona abantu beZimbabwe ngokuba sisenkingeni nje ngenxa yethu thina abantu beZimbabwe. Yitho kumele sisukume sizikhulule.
Uthi njalo uNzimande iAfrican Union leSADC sokumele zingenele kudaba lweZimbabwe.
Kuyakhuthaza kona lokho njalo ukuthi kuthiwe khona iSADC leAfrican Union kazisukume zincedise kulungiseni inkinga zeZimbabwe. Kodwa ke into evele ingakacaci kahle hle ukuthi unxa kuthiwa kulungile eZimbabwe kuyabe kwenzakaleni. Abantu kabakavumelani kukhona lokho. Abanye bakhuluma ngeNational Transitional Authority ukuthi kube nombuso wesikhashana esincinyane ozalungisa lezo zinkinga ezikhona elizweni. Abanye basuthiseka ngokuthi iZANU PF yekele ukutshaya abantu, yekele ukuhlupha abantu, ilizwe libuswe ngendlela enormal. Angikwazi ukuthi okunormal ngaphansi kweZANU PF kuyabe kungokunjani. Abanye njalo bakhangelela i-Government of National Unity Inclusive Government, abanye bakhangelela i-early election ukuthi kubizwe olunye ukhetho. So zona lezo zinto kumele kucale kuvunyelwane ngazo ukuthi iyiphi efunwa ngabantu beZimbabwe ukuze phela iSADC le-African Union bakwazi ukusiza kukhona lokho. Nxa singavumelani kuzona lezo zinto baza kulungisa njani? Labo baza kuqhubeka njengalokho iSouth Africa isenza, bazikhulumisana legovernment yeZimbabwe iqhubeke kuze kufike u-2023 kufike olunye ukhetho, kungalungiswa ngendlela zokuvotwa, kurigwe njalo, kuhlutshwa abantu kusiya phambili, iZANU iqhubeke lokhu ibusa ngendlela embi.
Umnumzana Efidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. amazwi kaNzimande la aza ngemva kokuba isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Patrick Chinamasa etshele intathelizindaba ngolwesihlanu ukuthi iZimbabwe kayisiso sabelo seSouth Africa. Wengeze wathi akulalutho eleSouth Africa eliphathisa ngayo eleZimbabwe. Uthe njalo eleZimbabwe lasebenzisa imali enengi ukugcina abantu bakweleSouth Africa ababebalekile elizweni labo ngesikhathi sombuso woncindezelo. Ngakho uthe iSouth Africa ngeke itshele iZimbabwe okokwenza kumbe ukungenela kundaba zayo. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Mlungisi Dube saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngamazwi kaChinamasa.
UChinamasa kanye lomgwadi ngabantu esibananzelela ukuthi ngazo zonke izikhathi bahlala bethela amafutha emlilweni, ngabantu abafuna ukwenza amaprofile ngokukhulumela eceleni. Amazwi la atshengisa ukungahlakaniphi, atshengisa ukuthi umuntu ongayakhekanga ekhanda, ngoba siyananzelela ukubana okokuqala iSouth Africa igcina amaZimbabweans angafika angadlula 3 million. Kumele be-appreciate ukuthi uSouth Africa umakhelwane omuhle okwanisa ukuthi ugcine izizukulwane kumbe izizalwane zeZimbabwe ezifika inano elingako. Njalo kuyasidanisa kakhulu ukuzwa uChinamasa esithi abazake bethole lutho. Kuyasitshengisa ukuthi bale mentality ye-entitlement ukuthi batshele ukuthi ngazo zonke izikhathi kumele behlale bengabantu abayamukelayo ukuze belalele.
UChinamasa uthi njalo ngaphandle kokuthi eleZimbabwe kalitholi lutho kweleSouth Africa lasebenzisa imali enengi kakhulu ligcina abantu beSouth Africa beANC ababebalekile elizweni labo bazocatsha eZimbabwe ngesikhathi sempi. Ungathini ngalokho?
Ngamazwi ekusitshengisayo again ukubana iZANU-PF ngabantu ababeliva ku-entitlement. Yikho lamhlanje eZimbabwe behlukuluza abantu beZimbabwe ngoba batshela ukuthi bona baye empini ngenxa yokuya kwabo empini, so kusitsho ukuthi sebengayenza umathanda. Yikho babona sebeze bengenwa ikudakwa ichawa ukuze ubabone sebeqalisa ukutshela ukukhumbuza labantu beSouth Africa ukuthi hhayi lina saligcina ngesikhathi sempi, ngokunjalo kufanele likhangele eceleni noma siphambanisa. Kuyadanisa kakhulu ukubana iSouth Africa thola kuzibuse iZimbabwe sile 14 years. Namhlanje iSouth Africa is a mature democracy ngabantu abale tolerance, izinto zabo zingcono zihamba ngcono kwedlule zeZimbabwe. Kukanti iZimbabwe aluba yiyo ebambi iSouth Africa ngezandla itshengisa ukuthi kuhanjwa njani, kodwa iZimbabwe size yedlula iSouth Africa. iZimbabwe yeso kumele ilifunde iSouth Africa. UChinamasa laba ngabantu abayiziqholo, abantu abangalaleliyo, abantu abangelani leZimbabwe, abantu abakhangelela ukuthi beluthe kumbe behuqule uze umnotho. Ngokunjalo abakuthileyo konokho kuzayenza ukubana iSouth Africa singamhlawumbe singagcina sithintsha amanyathelo, ngoba inanzelela ukuthi uhlupho lweZimbabwe luzagcina luchithekela kibo, ngoba zonke inhlupho zeZimbabwe abantu beZimbabwe nxa sebehluphekile, iSouth Africa is the nearest country abajayele ukuthi bebe kiyo.
Amazwi kaNzimande wona uthini ngawo?
iZimbabwe vele ifuna khonokho, abantu beZANU-PF bafuna abantu ababaphumela egcekeni. Lokho kokubambambatha kumbe ukutshaya inja kufihlwa umphini ukuthi akula crisis. Uhlupho lweZimbabwe lulethwa ngama-sanctions, lokho sabona i-delegation siyigqoka ama-t-shirt okuthiwa yakukhutshwa ama-sanctions lani lani. Yizo izinto eziyenza ukubana uhulumende weZimbabwe engaguquki kumbe engaboni ukuthi iyenze kuhle, ngoba bananzelela ukubana omakhelwane bonke babambambatha babayesaba. Ngakho lokho i-approach kaNzimande mbona icakathekile kakhulu, ngoba yenza ukuthi abantu beZANU-PF bebone njalo bebekwazi ukuthi hayi wonke umuntu kayithakazeleli indlela ababusa ngayo ilizwe.
Umnumzana Mlungisi Dube ulwela amalungelo kaZulu. Umkhokheli wenhlanganiso yabafundi iZinasu uTakuzwa Ngaziwore uzaphindela enkantolo kamantshi namuhla, lapho linkundla ezahluza khona isicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ibail ukuze adonisiswe evela ngekhaya. Ungaziwore ubotshwe ngolesine ngemva kokutshengisela ehofisini yenkampani ye-Impala Car Rental eHarare phezu kodaba lokuthunjwa lokuhlukuluzwa kukamnumzana Tawanda Mutshehiwa ngabantu ababesebenzisa imota yalenkampani. Ngolwesihlanu umantshi othetha icala lakhe wathi wayengeke aluphathe ngokugcweleyo udaba lolu ngoba wayelomsebenzi omnengi. Ukubotshwa kukankaziwore kusolwa ngabantu abanengi abagoqela olwela amalungelo umnumzana Charles Nyoni.
Uhulumende wethu nje usefisa egcikini ukuthi into ayenzayo kasayazi njalo ukuvikela amalungelo kaZulu kasakuqakathekile ngoba ukubotshwa kanye nokumiswa phambili kwedali kukankaziwore akula ngitsho nje lamqondo owodwa okuvizayo nje kodwa ikuhlukumeza nje abantu bonke abawaziwayo ukuthi ngabantu abaphikisana lohulumende. Uhulumende usezimisele ukuthi asebenzise umthetho njalo namapholisa ukuthi ahlukumeze uZulu ukuba kuyinto nje engekho emthethweni njalo iyinto nje engasontsha ngoba siyakwazi ukuthi uhulumende okhokhelwa iZANU-PF ihlala yenza yakhe njalo nje kubandile ekwenza nokuhlukumeza uZulu nxa uZulu ephikisana nombuso kahulumende okhokhelwa iZANU-PF.
Lona udaba lwe-Impala Car Rental lokuthunjwa kukaMutshehiwa uthini ngalo?
Savila nje sakukhuluma sakutsho nje kumswa kuthunjwa uyithayithamara ukuthi hayi uZulu kasafuni ukuthi kube yinto eyenzakala elizweni laseZimbabwe lapho okuthunjwa khona abantwana beZimbabwe. Kodwa-ke uhulumende kakuqakathekisi lokhu ngoba ulokhu esiya phambili ethumba abantwana bakaZulu ngalokhu awusebenzisayo ukwethusela kanye nokufuna ukuhlukumeza uZulu. Le yinto kumele siyale njalo amazwe wonke nje jikelele kumele abambane akhulume ngelizwi linye ukuthi akulunganga ukuthi uhulumende nxa engawelelani empoleleni lamahla bezulu abo bagcine besebenzisa ukuwathumba njalo nokuwayethusela ngesehlakalo lesi esayenzwayo lapha ngoba yinto ebuhlungu kakhulu njalo ngesilungu bayithi i-trauma yakhona ayi-experiensayo uyagcina esifa enayo esingayithi nje i-lifetime experience yakhe okuyinto engalunganga kakhulu.
Umnumzana Charles Nyoni ulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi usikomiti weZimbabwe Anti-Corruption Commission umnumzana Frank Mutshengwa usemiswe umsebenzi phezu kwecala lenkohlakalo alethiswayo. Iphephandaba leHerald lona lithi kulesiphathamandla sakwele United Arab Emirates esifike elizweni izolo uzokhulumisana lomongameli Emmerson Mnangagwa ngezamabhizimusi. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibona balaleli lezihlobo zikamthwakazi Studio 7 khona ngapho lanibontungamili womalume bethu. Nathi nje khonapha sizubuhlungu nxa sitshela ngokuthi ugeja amathambo abafayo wavula ngeGuguraonde. Siyacabanga ngesikhathi seGuguraonde bephekela amakanda onalawa ama-distance yakhona lingawela emlindini kuthiwa ulilandele. Bakithi ababezithwele bedatshula izisilo ezikukhitshwa abantwana kho nxa begebha lawa amathambo wabantu lawa abafayo olaba abadatshula izisu bona ke bazabathunga bephilise abantwana sena sibacela laba bantwana babulawayo besezisweni zabo nini. Lokhu nje kabayekele umnangagwa le nto abayicabanga becabange gasha besale phansi. Sibili siyabonga.
Sanibona ni Studio 7. Siyabonga uhlelo lwenu oluhle kangaka. Yey. Mina lapha ndilesicelo kubantu abangubaba. Obaba bafithi sebeqede omama ngokugamula, ngokugwazwa, ukubulala. Isicelo sami ngesokuthi kambe baba, njengoba uyibulala umfazi, siya abantwana bahawula uzwa njani? Kambe baba, mawubulala intombazana, sasovuka usiyakhombisa enye, unembeza walowana useleni ngaphi? Obaba basebebe lo nembeza bakithi. Kambe babuswa ngusatani beke bezithobesile umuntu. Elilanga bhode ngale, azwe ubuhlungu, acathe phambi kwamehlo alowo muntu. Akungcono yini? Njalo kungihle kakhulu ukuhlukana lo munye umuntu ephila, kusasa lizahlangana. Unxele ibuye lilungise libuyelelane. Ukubulala, ukubulala, ukubulala bakithi. Hayi, obaba babulala abafazi, obaba babulala amantombazana, baye babophela. Kanti kusuka kwenze njani bantu abangubaba? Kebele libe lonembeza okubulalana. Ngiyabonga.
Akula umnangaka engakhulumela lawa ngamasotsha laba abathola bevulawa bethunjwa undaba esithi kakula crisis kuZimbabwe. Yena ngamasotsha kangabulawa achaywe uyakhuluma, waye kulaba bantu kodwa abantu kodwa engakhulumi. Akula ngoba ngamasotsha amsekelayo kanje kodwa abantu bayabulawa kusenda ntambama kakhulumi uyathuki. Akula nto enjalo, bona bokasibo bantwini kabazalwa ngabanye abantu yini? Kuyafanana kakhonoko kakhulumela kubona baba bethotshiwe bayenziwa yonke into kodwa uya uthi bona yibo abazenzisayo. Lawo amasotsha nalawo kungathi abazenzisa uza kuvuma kolokhoni.
Sanibona abantu bathuthile njani ngezindawo ngezindawo? Mina ngikhala ngabantu labo abathunywa nguRamaphosa lapha. Azi laba bantu mina ngazi banjani emakhanda. Laba bantu ngiqiniso vele akumelanga ukuthi befikile kubumnangabo, akumelanga ukuthi befikile kuZANU-PF. Ngangcono belale kwezinye indawo kodwa bengazange bebonane labo labantu beZANU-PF lapha. Kambe bona bathi nxa bebona i-90% yabantwana beZimbabwe begcwele South Africa, akusela bantu phela ngale. Abantwana beZimbabwe bonke bahlupheke. Bafika bebamamela futhi nxa bebatshela ukuthi there's no crisis and bayabamamela. Laba vele aso bantu okumele bencenge ngoba abavumi lutho. Into emhlophe beyibhekile bayala bethi umnyama abantu beZANU-PF. Kambe nxa bengakhupha igama lokuthi there's no crisis in Zimbabwe, angithi bona bayatshontsha. Bona kibo vele i-crisis kayikho ngoba batshontshela abantwana beZimbabwe, babulala abantwana beZimbabwe, bathumba abantwana beZimbabwe. Abo abe South Africa nangu uJob Sikala usejele namanje, icala ayalethiselwa lumayini. Ugopesi ngona baphume ejele, uNkaruvume baphume ejele. Enye into isegcekeni nje, laba bantu angazi kahle kahle babe belanda amatiye nje lokuzobona abangani babo.
Studio 7 okhulumayo nguDr Sjumu Ngombane, ngifona ngiseBotswana. Ngathi abanqali ngandlulisela imilayezo yami. Imilayezo yami yile lapha salahlekelwa ngubaba uMoyo uMamparo sasingazi. Ngithanda ukukhalela imuli yakomoyo iZimbabwe yonke lele yasebulabaseBotswana labaseSouth Africa ukuthi bakithi langenhlupho lezo. Ngikhaleli kakhulu mama Nasiyo sesele labantwana eGcekeni kanye labazukulu ukuthi hayi mama sikhala lawe. Ubaba lo engikhuluma ngayo lo ibindoda ebikhuthele kakhulu ikakhulu kulaba abasekela ibandla le-MDC elikhokhelwa ngubaba uTsvangirai. Isebenze kakhulu ingu-vice chairperson we-ward ku-ward 9 waze waba ngu-chairman. Wasuka lapho sakhuphulwa sonke saya ku-district. Yena wafika waba ngu-organizer okwe-5 years. Ibiyindoda ebisukumela phezulu ikhuthaza ukukhululeka kwabantu beZimbabwe. Esigabeni ibiyindoda ebithanda ukulima kakhulu. Ithi lanxa izulu selitshayela umoya besukuma engadonti engena izakhamuzi door by door bekhuluma esikhuthaza ngokuthi esishayeni amakawulo. Wasikhokhelela saze saba lo mtolo wethu esigabeni seNkalangana. Esikhokhelela elobaba ubadaleli uJoe Grisbanda lo Jeffrey Moyo umnakwe kamufi lo uMaxen usaphuma uzile umzulu kamufi kanye lo mkhwenyabo uJohn Luphahla uMaxwayibana lo Peter Stokes Sibanda umnewabo ngubabazala lo Jele Chaba lo Morris Ncube wasikhokhele sasaba lo mtolo esigabeni sethu. So Moyo sithi lala ngokuthula baba, siza kukhumbula imisebenzi yakho emihle okade usikhokhela ngayo baba. Yabona
labo bekungab abalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ababona ngokuhlenga uZulu eMelika baphakathi kokudinga abantu abasinde kumbe abavalelwe ngumlilo oqale egangeni osuchise imizi wabulala abantu abedlula amachumi amabili endaweni esifana leOregon, Washington State kanye leCalifornia. Umphathintambo wezemali kwele South Africa umnumzana Tito Mboweni uthi umnotho walelo lizwe ulakho ukuncipha ngokuyisikhombisa ekhulwini lonyaka. Siziqhibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Imizamo yedale lePhalamende eleCongress yokuphuma lesikhwama semali yokuncedisa amabhizimusi amancane labantu abaphatheke kubi ngomkhuhlane weCOVID-19 yehlule njalo ngeviki edluleyo ngenxa yokungavumelani phakathi kwebandla elibusayo lamaRepublicans leliphikisayo elamaDemocrats. Ngokunjalo iziphathamandla zamabandla omabili zithi aziboni ukuthi kungaba lokuvumelana ukhetho lungakenziwa mhlaka 3 ngolwezi. Le yinto edanisa abanengi abathi uZulu lamabhizimusi amancane bakhangelele kuhulumende ukuthi abaphathise. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Denmoyo.
Kuzwisa ubuhlungu kakhulu especially ebantwini abalahlekelwa yimisebenzi ade bedependa ku-stimulus package yona leyo ukuthi at least bakhone ukuthi bazuze imali eyokubancedisa ngesikhathi lesi esinzima kakhulu. Abantu abakwanisi ukubhadala amarenti ukubhadala amamogeji ezindlini zabo. So siyakubona ukuthi ukuhluleka kwekongresi lesenethu ukuthi bavumelane kustimulus package le kuyinto ezophazamisa umkhonomi kakhulu esikhathini esilandelayo lapha, ngoba abantu abaningi kuzoba nzima kakhulu especially kiwo lamabhizinisi amancane lawa ukuthi baqhubeke ngoba izimali ezafithwayo kustimulus package yokuqala lena yizo ezasizayo kakhulu ukuthi abantu abaningi bakhona ukusinda. So sibona ukuthi i-politics isisuke yaba yiyo engenileyo phakathi kwama-Republican nama-Democrats.
Singabona yini amanye amabhizimusi evalwa?
Amabhizinisi amaningi ngempela sizobona esiba bankrupt ngoba i-stimulus ike yazama ukunceda le ababede besithi i-PPP, i-Paycheck Protection Program, eyiyo ebincede kakhulu ngoba ikwanisa ukuthi yenze amabhizinisi amaningi especially amabhizinisi amancane aqhubeke engaleyi off abantu, engaxoshanga abasebenzi ngoba bebekwanisa ukuthi bababhadale imiholo yabo besebenzisa i-stimulus lesa. Kodwa imali leyana i-stimulus leyana siyaphela manje ngoba I think we cover only i-period efana le engange 2 months. Imali leyana siyaphela, so amakhampani amaningi manje asozabekwazi ukuthi abhadale abasebenzi. So which means ukuthi azokuzoforce ukuthi balay off abantu or baxosha abantu emisebenzini la, okutsho ukuthi sizobona i-unemployment rate ikhuphuka futhi inyuka isiya phezulu, okuyinto engenhle kakhulu yona leyo ngoba i-economy usuka uyalimazeka kakhulu ma kusenzakala into efana laleyo.
Umnumzana Denmoyo isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempila kahle luthi lanxa kungela muntu obulawe yi-coronavirus eZimbabwe izolo kulaba lithumi lasishiyangalombili ababanjwe lomkhuhlane. So kuqhamuke ukungavumelani kuhulumende weSouth Africa ngendlela izithunywa sikamongameli Ramaphosa eziphathe ngayo udaba lweZimbabwe. Umkokheli wezinaso utakuzwa ngaziwore obotshelwe ukutshengisela phezu kodaba lokuthunjwa kukatawanda Muchehiwa uzamiswa enkantolo namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.